So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 9 kuzibandlela 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwetusela abahalisi njengalokhu esetusela amadokotela.
Inhlanganiso ye-Apex Council isilobele uhulumende imazisa ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizabambana ekukhalaleni umsebenzi kungafika amaviki amabili engakaze engezeleli iholo.
Abantwana esengizale labo sebeqethiwe vele kusele esibhedlela. Okusho ukuthi imali vele kayikho ukuthi injalo abhadale imali yesibhedlela.
Ezinye izikolo zibikwa zixotshe abantwana phezu kwembhadalo yama-school fees ekuvulweni kwazo izolo. Umongameli Donald Trump uthi kabuyeli emuva kudaba lwakhe lokwakha umduli wokwenqabela ukungena eMelika kwabantu abavela ngakwele Mexico ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ilobele uhulumende incwadi izolo imxwayisa ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizabambana ekukhalaleni umsebenzi kungafika amaviki amabili engakaze engezeleli iholo. Okwamanje abakhalale umsebenzi ngodokotela njalo ababalisi labo bathi behlulekile ukuya ezikolo ngoba kabalamali yokugada amabhasi. Izisebenzi zikahulumende lezi zithi njalo zifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika. I-Apex Council ithi uhulumende kumele akhuphule iholo lezisebenzi zakhe ngoba zithwele nzima ngokutshabalala komnotho. Umqoqo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yelizwe, umnumzana Decent Bajila uthi amalunga abo ehlulekile ukuya ezikolo izolo.
Abalayo imali yokugada amabhasi ukuthi babuyele ezikolo. Abafundisa ezikolo eziningi silabo lapha labo bathe bazofika kuwona lo indawo esikiyo ukuthi bazoletha izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe inhlanganiso kukhona engakuletha ukuthi bazwisisane konke balezifiso zokuthi babuyele baye emsebenzini. Abanye bakhona bebefonelana labafundi ababafundisayo bebanika izixwayiso zokuthi kuyini abangakwenza ukuthi baqhubeke besiya phambili ngezifundo zabo. Ngingakunika umzekeliso wokuthi umbalisi ofundisa esigabeni ezinjengasekheze ematopo uthe suka esikolo lapha defundisa khona ngenyanga ephelileyo usuke kuyi-$6 ukusuka emsebenzini esiya koBulawayo. Nxa efuna ukuthi avuyele khathesi emsebenzini esuka eMaphisa which is under iMatopo district esuka koBulawayo esiya eMaphisa sokuyi-$20. Nxa usukusele ku-$6 usiya ku-$20 kube kanti iholo lombalisi alikakhweli. Lokhu kwenze ukuthi ababalisi abaningi bengenelisi ukubuyela ezindaweni zokusebenzela.
Libone ngani uhulumende uza kwamukela ukuthi ababalisi ababuyi esikolo ngoba bengelamali njengoba nxa umuntu eqhatshiwe elomlando wokuthi aye emsebenzini?
Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwetusela abahalisi njengalokhu esetusela amadokotela, njengalokhu esetusela omongi labomongikazi ukuthi nxa bengabonakali emsebenzini uzaqala ukubaxotsha. Sesixhumane lamadoda ethu ukuthi ahlale elindile ukuthi asize laba bantu abalwela amalungelo abasebenzi ukuthi bangahlukunyezwa nguhulumende. esilalo kakhulu yilolo lokuthi uhulumende ufuna ukuya kuloko okuthiwa i-National Joint Negotiating Council. Usekanti nawo abala i-section 65 Constitution yeZimbabwe uveza lokho okumele kuthiwe i-collective bargaining.
Umnumzana Decent Bajila ngumqoqi wenhlanganiso wenhlelo zenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yelizwe. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo ezinye izikolo zibikwa zixotshe abafundi abangakabhadali ama-school fees ekuvulweni kwazo izolo. Lokhu kwenzakalela nxa uhulumende wayethe abantwana sebezafunda kungelambhadalo. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomzali uNkosazana Rita Ndlovu.
Abantwana ebesenidlale labo sebeqotshiwe vele kusele esikolo. Okutshengisa ukuthi imali vele kayikho ukuthi umzali abhadale imali yesikolo. And nezikolo zele zisithi zifuna ukubhadalisa ye-foreign currency. Izathi ubhadalisa ye-foreign currency yena athi uyafunda i-foreign currency ifuna imali ibhondi yethu njani. So yikho ingxaki ezikhona emzalini nakutitha konke kuyafanana. Abantwana abaqotshiwe namhla ngikhuluma kuthiwa abafundanga ngoba sebabiselwa ngekhaya. Lezi zathi zokuthi labo izisebenzi zona zamatisha abanye bayakholela. So bayasisha yiya ngikhangele bayasisha lokuthi abantwana bonke bangabhadali benze ukuthi bangasebenzi. Yena bathola imali engenjani engenelile. So ngizathola isifundiso esikolo kodwa imali yakho isikola ingenelile. Kugcina vele kungalasizathu ukuthi kuthiwa lo msebenzini imali oyisebenzelayo ayitshwane ukuthi yenze izinto zakho zese kufuneke zenze.
Sike sezwa uhulumende sithi imbadalo ezikolo izasusa. Kati vele kuthiwa kuyaqalisa nini lo?
Vele into yabo bahlala bekhuluma sokungazathi kuthiwa yizimbongi yathi imbongi yakwazi iyabe ihlala ikhuluma ilithi ikhuluma kuphela ipreza uhulumende leyo vela kunamuntu ongamthatha serious ngaphandle kunakuzukuthi kule into erongekiwe uyayithatha serious but naw uwumuntu sibulophelele awuthathi awubathathi serious yebakakusiqinise khonokho abakukhulumayo akunamuntu awungakuvuma bangazi bakhulume njalo sebedeleleka bangazi bakhuluma sesibakhuluma ngokuthi amaprize zangakhwela abantu bakhuza intando yazo izinto ngoba afuthi ungabasweli ngoba khonokho umumo elizoyenzakalayo vele ukuthi umuntu yenza into ayifunayo. So konke khonokho abakukhuluma yizeleza kula nto abazayenza bazabe khuluma behlabela bezame ukuthabisa abantu kodwa kungala nto abazayenza.
Sike sezwa amanye amatitshala esithi azayenelisa ukufundisa abantwana ngaphandle kwesikolo. Usuke wezwa yini abakhona abafundiswayo ngaphandle kwesikolo bebhadala la enye njalo imali
yeba leli sibili khona lapho sihlala khona vele kulaba sithi abenza ama-specialization abantwana uyaphuma esikole ayethole ukufundisa endlini abantwana belaba abafundisa esikole ayebafundisa endlini abazali bebhadala likhona sibili kwenzekani.
UNkosazana Rita Ndlovu ngomzali ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuba amalunga edale lePhalamende sekhuthaze uhulumende ukuthi achutshise udaba lokubuyela kweZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com lona libika ukuba umkhokheli womanyano weCOD umnumzana Elton Mangoma ukhululwe izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngomvulo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela basakazi beStudio 7. Mina engikhulumayo ngikhalaza moyo ngizalwa eKezi Saniseni eTutuwane ngaphansi kwasophuka uMorgan Moyo. Engithanda ukukhuluma ngakho lapha lokubeka sobala indlela esiphila ngayo kuzonezi insuku lokho kungene upresident wethu omusha. Qiniso eqiniso impilo ebantwini ayisekho. Ngeke ngitsho ukuthi ngikhuluma amanga but ngikhuluma iqiniso. Impilo ebantwini ayisekho. Asazi kumbe ngohulumende, asazi kumbe ngabantu abazenzelayo kodwa yeyi ya chayile idola leli ababiza bethi bond. Hayi, lisichayile madoda. Asisazi lokuthi senzeni. Yikho hayi basakazi. Kulelani alusebenze lwenzayo. Umsebenzi omhle kakhulu. Banengi abantu abawusolayo bethi ya Studio 7, Studio 7, hey, Studio se opposition party. Akula opposition party la. Lina likhuluma iqiniso likhethi izano PF yiliphi party likhuluma into enzakala straight. Hayi ukufihla umpini. Njenge radio yethu le abathi iRadio Zimbabwe yikho Studio 7 phambili. Siyabonga ngani uNkulunkulu angaliphathisa. Mina ngingikhalaza ngiphuma eSanitsen 51 kusobhuku uMogele. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi.
Kodwa kubuhlungu mani okwenziwa ngohulumeni wakithi kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi even noma engakufundisa ufunde mpela uthole ukuthi ungathola umsebenzi kodwa uyakubhadalisa ngenxa yokuthi eyosefunta ku-abuse kumele angustrike akumele angicomplain ezomele usebenzi. So ngezinsuku zanamhlanje ukufundisa abantwana is-useless. Sesipila back to i-system yokuthi umntwana angabakwazi ukubhala incwadi nokwazi ukubala then nokwazi ukubhala ibizo lakhe sokuright. Yikho kwenzakalayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kubalela wona ke khonapha emsakazweni umbiko wakho. Uyenelisa njalo ukuthumela kulilizwi olirekodileyo nge-WhatsApp. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olukhangelane lendaba zeziphepheli kumanyano we-United Nations luthi luphakathi kokucwayisisa udaba lomunye untombazana obalekele imuli yakhe kwele Saudi Arabia ngemva kokuhlubuka kukholo lwesiMuslim esithi luncindezela abesifazana. Untombazana lo useThailand obamanje njalo uzama ukuyadinga ubuphepheli kwele Australia. Iziphathamandla zithi indizamtshina seziqalisile njalo ukuphapha egcekeni le-Heathrow eNgilandi ngemva kokumiswa kwazo izolo kusesatshelwa ukuthi zingaphanjaniswa ngama-drone. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Kuhlandla lethu lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika namuhla sixoxa lomnumzana Nkosi Ndebele yena owabuya kuleli eMelika ngomnyaka ka-1999.
Ngabuya eAmerica ngo-99 qeda isikolo ngase ngibuya ngapha ku-college wafundela eTennessee. Ngaqeda 4 years ngiseTennessee ngabe sengibuya eTexas ngapha. Hayi impilo njengomfana omncane uyakubona uphongubonabona uzamazama kodwa akulula. Kwakunzima siqalisa especially ngapha eTexas ngoba umuntu wonke obuya ngapha yabe ngela amaphepha esabe siyadinga ukuthi izinto zilunge ngapha. So kwathatha isikhathi ukuthi silungise konke khonokho. So before konke khonokho sokulungile hayi impilo yayenze. Yabe senza izinto mbijana mbijana usesaba ukuthi hayi bengambamba bengangenzani. Yabuyela ekhaya ekhaya akulalutho ngalo kodwa kathesi hayi izinto sezalunga so ngapha sokungani kulula mbijana.
Wenzani kahle kahle?
So ka testimina nisebenzele company kuthiwa yi-Sirius XM, so bayenza i-satellite radio, it's the largest satellite radio company in the world. Mina ngenza i-marketing analytics, so nisebenza mainly ngama-numbers. Ngiyabe ngikhangela ukuthi nxa senza ama-campaign, nxa sifuna ukuthatha ama-marketing campaigns, sifuna ukwengezelela ama-subscribers ethu, ngiyabe ngibona ukuthi which strategy should we use based on ama-numbers engiyabe ngiwabona. So my title is Marketing Analytics Manager.
Ngiyayithanda i-Sirius XM njalo ngilabangani abayilalelayo, kodwa i-subscription yenu iyadula mani.
Ya iyadula, abantu abaningi batsho njalo ukuthi hayi kuyadula. Ikuthi nje singama-first movers, yithi sodwa esenza i-service enjalo. So you find ukuthi nxa unguwe wedwa wenza into uyakudulisa mbijana until kubuya ama-competitors, then kungabuya ama-competitors, then maybe uyaqalisa ukulowa i-price yakho mbijana mbijana. But hayi, ngiyavuma sibili ukuthi the consensus is kuyadura mbijana.
Awulaso yini isifiso sokubuyela eZimbabwe lawe ngelinye ilanga uyeqala eyakho inkampani efana le-Sirius XM?
Hayi, isifiso sikhona sibili. Even kathesi so siyalungisalungisa ekhaya ukuthi sizame lo mkami ukuthi sibuyele. Kodwa nxa sibuyela siyabe sifuna ukubuyela singama-businessmen, sile zinto zethu esizenzayo, singasebenzela omunye umuntu, kodwa sithi thina si-create i-employment khona ngale khaya. Isifiso sikhona sibili ukuthi kunzima eZimbabwe kathesi, so uyabulungisa kodwa ukhangela uphandle usithi hayi wathi sike sime mbijani.
Khona ungathini ngomumo oseZimbabwe, uzwa njani nxa ukhangela okwenzakalayo?
Akathesi ukuthi singaqalisa sikhangela ukuthi abantu abakhona kathesi sebelomnyaka ngithi umnyaka la 2 months, akathesi kuyabheda. Kodwa ma ukhangela thina ngapha sithi hayi wothi sibanike isikhathi mbijana, kodwa kathesi hayi siyakubona izinto azilunganga. Indaba yepetroleyi, nxa ungela petro akula business esebenzayo, vele nxa ungela currency akula business esebenzayo. So yizo ezinye izinto ezisihluphayo nxa sikhangela singapha.
Ukugqiba nje ingxoxo yethu Ndebele, bakhona yini ongathanda ukubabingelela mhlawumbe izihlobo labangani?
Ya, ngifuna ukubingelela ubhuti wami uMthulisi ekhaya ngalo khona kobulawayo. Ha, labangani bami bonke ha baningi.
Lo ngumnumzana Nkosi Ndebele oyisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uza kwenza umhlangano lamalunga edale leCongress namuhla bekhulumisana ngemali athi uyayifuna ukuze kwakhiwe umduli okwenqabela ukungena mahlayana kwabantu elizweni lakhe bevelela ngakwele Mexico. Emazwini wethu le kuhola elisanda kwedlula, uTrump uthe umduli lo kumele wakhiwe ngokuphangisa ngoba kulezi gilamkhuba lezidlova ezifohla santando zingena kwele Melika. Kodwa abebandla lamademocrats kabavumelani laye. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu izolo ntambama eWhite House embikweni wakhe oqakathekileyo, lapha bekhuluma khona ngokuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende langemali yokwakha umduli emngceleni wamazwe la.
I have invited congressional leadership to the White House tomorrow to get this done.
Sengicele ukuthi amalunga edale leCongress abuye eWhite House ukwenzela ukuthi silungise udaba lolu.
In order to support national security.
Utambute kuyamangalisa ukuthi kulabantu abachothoza umduli afuna ukwakha.
Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences and gates around their homes?
Abanye bathi akuqondakali engifuna ukwenza, ikakhulu nxa ngisithi ngiyakha umduli. Kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu abalezikhundla eziphezulu bale miduli ezindlini zabo.
They don't build walls because they hate the people on the outside, but because they love the people on the inside.
Ute amalunga ebandla lamademocrats kawafuni ukuthi kuvinjwe abantu abangena kwele Melika ababulala abantu makhaza. Ute umngcele osezansi kwelizwe lwe Melika ungenisa izidakamizwa ezimangalisayo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth.
Umngcele lo ungenisa izidakamizwa eziningi kakhulu ezinjenge meth, iheroin,
cocaine and fentanyl.
Ute kulabantu abaningi abangena emngceleni welizwe leMelika lele Mexico okwenza ukuthi azame ngamandla wonke ukuthi kuvinjwe ngokwakha umduli.
In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records.
Emnyakeni embili edluleyo kulabantu abaningi ababothwe bezama ukungena elizweni leMelika okugoqela izikliwi labathengisa izidakamizwa.
And 4,000 violent killings.
Uthe kulabantu abaningi kwele Melika ababulawa ngabantu bokuza abangena ongekho emthethweni elizweni leli. Uthe ama-Democrats afuna kube lomduli owakhiwe ngensimbi.
At the request of Democrats, it will be a steel barrier rather than a concrete wall. This barrier is absolutely critical to border security.
Ukucelwa ngama-Democrats ukuthi kumele kube lensimbi ezizafakwa emngceleni hathi umduli.
This is just common sense.
Kodwa ke ama-Democrats amelwe ngunkosikazi Nancy Pelosi okudalele House of Representatives lo Senator Chuck Schumer bathi uTrump ukhuluma angakwaziyo njalo usenga ezimithiyo.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Umongameli Trump kumele ayekele lokhu akwenzayo, avule uhulumende.
And must reopen the government.
Ushuma uthi kulabantu abaningi abasebenza kuhulumende abathule nzima, abangasatholi iholo, ngakho ke uTrump kumele avule uhulumende.
Having failed to get Mexico to pay for his ineffective, unnecessary border wall, and unable to convince the Congress or the American people to foot the bill,
uMongameli Trump osehlulekile ukuthi ilizwe leMexico libhadale umduli wakhe, uvale uhulumende weMelika, wenzela ukuthi athole imali yakhe yokwakha umduli.
Has shut down the government.
Uphinde wathi uTrump wenza engani ngumuntu ololaka lwamanga.
President Trump has appealed to fear, not facts.
UTrump ufuna ukubusa ngokwethusela, hathi ukuvikela uZulu.
Division, not unity.
Ugcizelele esithi uTrump uyethusela. Uthe kulabantu abaningi asebedubeka ngenxa yokuvalwa kukahulumende. Ngakho ke uthe uTrump kumele avule uhulumende ngokushesha.
There is no excuse for hurting millions of Americans over a policy difference.
Ukuvalwa kukahulumende kuzwisa ubuhlungu izisebenzi njengoba imuli eziningi zingela mali yokuthi zithenge izindlu njalo labalimi bengasoze bethole imali yokulima.
Federal workers are about to miss a paycheck. Some families can't get a mortgage to buy a new home.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika uthi akuqedakali okwethulwe nguTrump.
Thina besicabanga ukuthi mhlawumbe uzo-announcer ama policy pronouncements around indaba yona le ukuvalwa kwegovernment lo lendaba ye border wall le ayifunayo, kodwa sizwe nje egcizelela izinto ayezikhuluma ku campaign trail yakhe.
Okukhulunywe ngama democrats ke ubona njani?
Bathi bona indaba le eyomduli ofunwa nguTrump ngumduli ongasoze uncede ngalutho nje ikuwesta imali.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani kwele Melika osekulamalanga phose angamajumi amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, ngingoKip Stube.
Jumping down, pulling again. Did you ever jump in down, pulling?
Helitala idlozi kwezomculo umajaha odwa Ndlovu Jayza Marabini sigqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi ingoma ethi Ntunja Mbila. Hayi, siyabonga ke yahlabela linsizwa idabuka phansi le kwamahlaba ithwale esikhosini. Singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ihlanganiso ye-Apex Council isilobele uhulumende imazisa ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizabambana ekukhalaleni umsebenzi kungafika amaviki amabili engakaze engezeleli iholo. Ezinye izikolo zibikwa sixothe abantwana phezu kwembadalo yama-school fees ekuvuleni kwazo izolo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi kabuyele emuva kudaba lwakhe lokwakha umduli emngcelweni weMelika leMexico. Hayike kwanelo kwalamhlanje okwamanje sihlobo esithandekayo likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7 PM tamba maphela olivalelisayo esithi litshone kuhle engomathuka izinduna kololokwana wamathuka nduna wafuphatila ntungamilinkomo litshone kuhle.